So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 lamhlanje ngolesihlanu ekuseni mhla ka 15 Mbimbitho 2019 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
emhlabeni phandle kweZimbabwe sokungumthetho ukuthi kumele sazi ukuthi ubani wenzani, ubani wenza lokho. Sibatshele laba futhi abaphansi okwenzela ukuthi wonke umhlaba nje uthi comply with this money laundering financing of terrorism act.
Uhulumende weZimbabwe uthi usefuna ukuguqula umthetho olawula inhlanganiso yezisebenza zezimele owe private voluntary organization act.
Nxa uthi akhangela kuzilimo umumo wakhona mubi kakhulu, kuba ngcono nxa ususiya endaweni ezifana labo Mbinga mhlawumbe labo Gogwe ezisondelele esayidini leZambia angani izulu beliwelela khona kancane, kodwa i-most of iMathebeleland North leSouth umumo wakhona mubi kakhulu.
Isikhathi sokuna kwezulu sesifika emaphethelweni emasimini sokunakele okwethusayo. Osekuchiye ingcwethi zokulima zithi indlala ikhona lonyaka iza kwesabeka. Kuthi ke iningi labeZimbabwe asebehlala kwele Melika bakhala ngokungaphathwa kuhle lapho besiyabhalisela ukuthola ugwalo lokuhambisa ipassport ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi ufuna ukuguqula umthetho olawula inhlanganiso ezisebenza zizimele owe Private Voluntary Organization Act ukuze uhambelane lokuchiwo ngophathelane lezimali owe Financial Action Task Force ukwenqabela ukusetshenziswa kwezimali kwabaphatheke kwezokulwa becacha. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko wethulwe ngumphathintambo wendaba zezisebenzi uNkosikazi Sekayi Nzenza emele umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko. Umphathintambo ogatsha lwezemali uProfessor Mthuli Ncube ulandisa kabanzi ngale inguquko nxa isithe yaba khona labo gatsha lwakhe.
Njengohulumende ukuthi kumele singanzeni ukuthi izimali zethu kwethu nasibhadale izimali noma ngubani obhadalayo, ngubani obhadalwayo, kumele kwaziwe ukuthi ngubani njalo wenza. Nxa sisenze njalo, we are mainly complying with the global standards. Emhlabeni phandle kweZimbabwe sokungumthetho ukuthi kumele sazi ukuthi ubani wenzani, ubani wenza lokho. Sibatshele laba futhi abaphandle okwenzela ukuthi wonke umhlaba nje uthi comply with this money laundering financing of terrorism act and provision.
Uncube uthi uzasebenza kabanzi lumthetho hathi kulezi nhlanganiso zama-PVOs kuphela.
Amabhenki wonke kumele akulandele lowo mthetho, lamakhampani zonke kumele alandele lowo mthetho. Bhenki wonke ngimfanele kumele ayenze okuthiwa yi-KYC, Know Your Customer. Khonokho yikho asebekwenza, yikho kusemthethweni mhlabeni wonke. Kumele sonke sikulandele khonokho, yikho sikuzamayo lapho ukuthi khona sijoyine amanye amazwe nabo basihloniphe silandele umthetho wakhona.
Ulandisa ngokungehlela ilizwe nxa ungasalandelwanga ngendlela lomthetho.
Abantu sithi khona kasilandele umthetho wakhona abasoze basithande basincedise basinike izimali zawo, basoze benze i-investment. So konke nje it leads to ukuthi khona sifuna investment, sifuna ukuthi khona sizwane nalabanye amanye amazwe, kumele sikulandele lathi khona.
Emhlanganweni munye uhulumende uveze njalo ukuba khona abogatsha lwezisebenzi bezololonga lelo bill ele Private Voluntary Organizations Amendment Bill anduba uguqulwe lumthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Direct from Washington, the voice of America. Isikhathi sokuna kwezulu sesifika emaphethelweni eZimbabwe emasimini sokunakele kwethu sayo. Osekuchiye ingcwethi zezokulima zisithi indlala ekhona lonyaka izawesabeka. Lanxa kwezinye izigaba zelizwe kunganeno umumo mubi kakhulu kwezinye izigaba ngenxa yesigudumezo esibuye sachisa amabele emasimini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezokulima umnumzana Amandla Nkomo othi yena iyezi lezulu elilolaka eliphiwe igama lokuthi yi-cyclone Idai elikhangelelwe ukutshaya ilizwe kwinsuku ezilandelayo lizaphathisa kancane ekutholiseni amanzi okunatha kodwa amabele akuselathemba.
Kubi Chris, ngike ngahamba-hamba kuwona la maviki amabili ayedlulileyo, kubi kakhulu. Isimanga yokuthi ubuthola ukuthi kulezinye indawo lapha abangazange balima at all, ngamanye amagama abazange nje bawuhlaba umfolo. Kwezinye indawo abantu balomumbu ongakafiki lasenqagaleni, meaning ukuthi lo mumbu eqinisweni asiwukhangelelele othi uzavuthwa. Indima zakuqala lapha abantu abahlanyela ngezulu lakuqala ayiqinisweni sokomile endaweni eziningi. So nxa uthi akhangela kuzilimo umumo wakhona mubi kakhulu, kuba ngcono nxa ususiya endaweni ezifana labobhinga mhlambe labogogwe ezisondelele esayidini leZambia angani izulu beliwelela khona kancane. Kodwa i-most of iMatebele North leSouth umumo wakhona mubi kakhulu. Nxa sikhangela ezifuyweni sinanzelela ukuthi lotshani obukhona asibotshani lobuyani ukuthi bungalaluka kuze kuyefika uNovemba umbuDisemba, ngoba kabutholanga amanzi eneleyo. Ngakho-ke bulula kakhulu ukuthi inkomo nje ngabo-June July bezizabe sezibuqedile. So-ke yikho ngizwa ngisiba le themba elingavulaliyo ukuthi mhlawumbe ucyclone Idai lo engasilethela okuhle kwelwethu hlangothi.
Manje ngokubona kwakho nxa lingabuya izulu lelo ucyclone Idai lo abamtshoyo, kungaba lobubelo yini kwezinye izindawo?
Ububelo bungaba khona sesiphelelwe yisikhathi kulabo abafuna ukulima. So ngezilimo abangakalimi hayi ucyclone Idai soze abancede kakhulu, kodwa laba kade bele ndima zamuva ebeziloke nje zidinga nje ukuthi umfefezonyana ukuthi umumbu uqine kumbe amabele aqine ukuthi abe lesivuno kuzasiza. Kodwa umbona ngani usizo olukhulu luzaba semanzini abantu lezifuyo njalo lokuthi mhlawumbe utshani bungavuseleleka kube butshani ukuthi bungaqeda ubusika obuzayo.
Nxa wena ukhangele umumo okhona ungathi uyalingana yini lo wanyaka enye kumbe umnyaka lo ungani wona mubi kakhulu?
Hayi, lo nyaka mubi kakhulu. Ngonyaka enye bekukubi kodwa bekungabanga kubi kakhulu, ngoba ubuthi lanxa uhamba-hamba emaphandleni lapho uthole indawo ngendawo kusiba lokukhona okukhona emasimini. Lo nyaka kubi ngoba izulu belingani okwesikhathi eside. Lapho eliphela khona bekungena ukutshisa okukhiphi inhlanzi emanzini. Ngakho ngaleyo ndlela amanzi la okade siba khona wezulu abahle vele phele ngokutshisa. So mina ngokwami isomiso kumbe drought ka 2018-19 les phezu kwayo, ngibona ngananza ke ngiyibone efike kulesi sigaba maybe ka 92, but nxa ngithi ngiyananzelela hayi umumo omubi kakhulu.
Lo ke umnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Masikhangeleke eziphuma emaphephandabeni. Iphephandaba leHerald libika ubana umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuhlangana exoxisana labasakhulayo emhlanganeni wabo owe-National Youth Indaba. Lokhu kubikwe ngumphathintambo wendaba zabasakhulayo ezemidlalo namasiko uCassie Coventry. Lo mhlangano oqale izolo phansi wendinyimba ethi My Future is Today wenzelwa eHarare International Conference Center HICC. Njalo ungenwa zinkulungwane lenkulungwane zabasakhulayo abaqale ukufika izolo bevela ezigabeni zonke zelizwe. UCoventry uthi abasakhulayo babhekane lenhlupho eziningi ngakho ke abafuna ukuxoxa ngazo lo mongameli Mnangagwa namhlanje ekuqhubekeni kwalo mhlangano. Kuthi ke iphephandaba lebulenjini lanewzimbabwe.com lona libika kubana owake waba ngumphathintambo wezombuso wezabelo kahulumende kowaye ngumongameli Robert Mugabe uSavia Kasukuwere ulakho ukuthathelwa indlu yakhe eyakhiwa ngenkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amahlanu amadola $250,000. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ephiwe ugwalo lwakhe lokuhambisa ipassport ecele ukuthi ufuna ukuyakwelatshwa phandle kwelizwe ephakathi kokuthonisiswa amacala akhe okusebenzisa iofisi yakhe ngaphandle komthetho. Ube emayele abuye emthethwandaba mhlaka 17 Zibandlela kodwa akabuyanga ngakho ke abatshutshisi bathi uyazenzisa ukuthi uyagula njalo ulamanga. Umtshutshisi uZivanayi Macharaga uphanyeke ingwalo zokuthi athathelwe indlu yakhe esenyanga ngoba elamanga ukuthi uyagula. Sizigqibake lapha indaba zethu eziphuma emaphephandabeni ethu aseZimbabwe. Sesifike ke isikhathi sokuthi sizwe okuvela kini balaleli bethu abalaleli baka Studio 7 abasithumela imbono yabo nge WhatsApp.
Singani tshona njani basakazi ku Studio 7 nani nje lonke balaleli be Studio 7 ngisithi libe lokulalela okuhle lina lonke nje liyabe lilayo imisakazo amawelesi akhulumayo izindaba ezimqoko. Igama lami ngusimkhula Ncube, ngihlala edaluka ward kukhandangula village. Esibhekane lapho ezigabeni zethu lezi, hhayi ilanga bakithi isivuno salo nyaka akula sivuno esizaba khona kulesi sigaba sethu. Sesikuwa nje sonke isigaba sesithelwe ngamabele, asikwazi ukubana sizongenaphi ngoba laye uhulumende lo obusayo akathenjwa ngoba okwakhe ubhekane lokubulala kuphela abantu, ukuthi abasize abantu akula kusiza abantu. Yikho-ke hhayi silohlupho sibile lwendlala ezaba khona nonyaka kunzima lapho kuzaze kuyefika khona ukulinywa. Hhayi siphakathi kohlupho sibili, amabele esethabalile. Ngiyabonga.
Sanibonani, ninjani basakazi abahle? Hhayi mina ngithanda ukudlulisa nami nje okusemoyeni wami engikudlulisayo nami engikubonayo ngisengincube ngingilapha endaweni yaseGoli. Sizwa namaqembu akhankasayo lapha eGoli bekhala ngokuthi abantu bangaphandle yibo abayenza ubugebengu obuninginingi lapha ezweni. Angikuyali nako konke, yana ngiyakuvuma ukuthi bakhona abakwenzayo, but ngobuningi abantu abalapha abazange ukuzoyenza ubugebengu. Kunje abantu njengathi abantu baseZimbabwe silapha nje endaweni yaseGoli bayakwazi ukuthi inkinga yini ngombuso okhona elizweni. Upresident wabo kade vakatshile khona eZimbabwe uthembisa ukusiza uhulumende waseZimbabwe lapha adinga khona usizo, kodwa akathembisa ukusiza uZulu weZimbabwe onguye ohluphekayo ohlushwa nguhulumende okhona. ufika athembise uhulumende ukuthi uyamsekela, uzamsiza lapha nalapha afuna khona, uyadinga khona usizo. Thina singabantu baseZimbabwe sifuna usizo oluvela emazweni aseAfrika, ngoba yiwo esihleli nawe esakhelane nawe ukuthi ngabe bayasisiza kususe umbuso lo khona, ngoba yiwo ohlukumeza abantu baseZimbabwe beze begcwale kwamanye amazwe. Sifuna ukuyahlala nathi emazweni akithi, kanti ngabe bayakusukumela njengenhloko zamazwe. Babonile ngesikhathi upresident okhona njengamanje engena embusweni ngenkani ngendluzula, kubulawa abantu, kukhishwa amasosha edubula abantu ebabulala, ebabulaleli ukuthi wayebelwela iqiniso ukuthi akuphuma ama-results alungileyo, kuthiwa abantu bangakhulumi. Kathesi uyena upresident walapha usuka lapha uye eZimbabwe, ufika uhlala phansi naye lo okhona, ambize ngopresident, kodwa sazi ukuthi ungene ngokungekho emthethweni ngoba bafuna ukubenefitha bona. Manje yinto ekhulunywa yithiwani nale abantu behlukunyezwa ngapha, abantu besekelana bona ngoba baphethe bababusa. Sengathi naye ANC bangayivotela out iphume, ngoba uncedo lwayo asilubone. Ngabe bayivotela naye iphume ngoba uhulumende babahuquluzi lapha. Kathi sikuyatshontsha imali zama-VBS khona lapha, namakhomishini abantu be-ANC babatshontshayo, yibo abaluthayo izinto zikahulumende we-South Africa lapha, imali zelizwe le-South Africa. Nabantu baseZimbabwe banaba abatshontshayo, asali bakhona abagangayo. Umuntu uma eganga kabusha, ivele i-South Africa yona yonke ijikelele inobugebengu bayo kakhulu, ukudubula naye ama-families akhona abulalana ngezibhamu, yonke into. Asomazimbabweni la akwenzayo, labo bakhona abagangayo labo kababusha. Khona lapha yibo e-Johannesburg bakhona abafana basekhaya abahamba bebamba abantu inkunzi abaphuma eZimbabwe, ababotshwe nabo. Asisapoti ukuthi umuntu ezoyenza ubugebengu la, but nabo abacabangela abantu baseZimbabwe, bazama ukuthi basize abantu baseZimbabwe. Kuyo muntu waseZimbabwe osuke ezoyenza ubugebengu la, bayenza ngoba bathola vele lapha kwindawo yokwenza ubugebengu, kodwa besuswa yisimo esiselizweni esibi, behlukunyezwa. Umbuso wawukhona okamgabe wawusebenzisa amaphoyisa ukuhlukumeza abantu, lo khona manje usebenzisa amasosha ukuhlukumeza abantu, ukubulala abantu. I-Africa yonithini ngakhonokho? Kuze kucomplain i-America bona bekhona khona la behleli nathi besazi yonke into eyenzakalayo, benza ngathi ababona. Ama-Africans azisukume azinuka amakhwapha mani azama ukuthi ekhulume iqiniso. Kanti sokubuswa ngamanga na, nayo i-ANC nayo ma ingabe isisapoti uhulumente okhona waseZimbabwe, layo kusho ukuthi ibuswa ngamanga, ayibuse okweqiniso. Ngabe bayivotela nayo awuthi iphume. Kathesi batshontsha imali zelizwe, akusetshenzi imisebenzi, akula msebenzi. Abantu bahleli bayafunda, abantwana bayafunda, bayagwazana, bagwazwa ngabantu baseZimbabwe khonapha, abantu begwazana bebodwa, abantwana bakhona lapha e-South Africa bayadubulana benza. Akukhulunywa iqiniso, bekele ukukhampena ngezinto ezirong. Siyabona.
Ngiyelela namsakazi. Mina engikhuluma nginguNothando Juma esigabeni seKezi Kombomi. Thina eZimbabwe sibhekane nohlupho olukhulu kakhulu, asisakwazi senzeni, kuba imali kusasa yileyi, idola livuka liphezulu, randi liphansi, kube livuka idola lingasathengi lutho. Sesithi izulu ngoba liyana, sizilimile ngoba sisemakhaya, manje sokuchile. Sakwazi senzeni, indlala layo seyikhona, imali layo ayisekho, ayisihlupha, abantwana esikoleni labo baxotshwa. Hayi thina bakithi sithole nzima kakhulu.
Labo-ke ngabanye babalaleli bethu abasithumele imibiko yabo ngocingo lweWhatsApp. Iningi labeZimbabwe asebehlala kwele Melika bakhala ngokungaphathwa kuhle lapho besiyabhalisela ukuthola ugwalo lokuhambisa ipassport ekhaya. Ukungaphathwa kuhle kwabantu lokhu kubikwa kuvame kobulawayo lapho ofaka khona amafomu, ubhadale imali, abesethunyelwa-ke eHarare. iningi labahlaba omkhulu umkhosi labo ababe behlawulele imali eningi ukuthi bathole ipassport yabo ngesikhathi esifitshane esinjengeviki eyodwa. Sibe lethuba lokuxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika. Unkosikazi Thembi Ncube odibane lalolu dubo.
Udaba lokuthatha ama-passport nxa uhlala ngapha eMelika kuyabe kufuna ukuthi umuntu aye khona e-embassy. Bafika bekunika ke amaphepha ukuthi ufile ini, then bese sebekuthatha ama-fingerprint, ufile wonke ama-form, badinde ubusubhadala ke. I-profesi yakhona babhadalisa $30 ingazi khathesi kumbe nxese yakhwela. So nxa sufikile ngale khaya ususiya khona e-passport office. Indaba manje ikhona apho udubo lakhona ngoba uyathola ukuthi kule line ephuma phandle akukhanyi ukuthi line yakhona ihamba njani, line yakhona kayihambi kuthatha isikhathi. Abanye nxa besazi abantu hhayi badlula nje bayingena phakathi balungisela amaphepha baphume. So mina ngathi sengifikile khona ngale hhayi salinda sekumpijana phandle saze sayangena phakathi. So sesezingenile-ke phakathi bakhangela amaphepha ami bangivuza ukuthi ngihlala ngaphi ngabatshela. Kwathi ukusuka lapho kwathiwa kumele ngiyebhadala $300. I-$300 leyo bathatha iviki ukuthi bangilungisele i-passport yakho nokuthi bayithumele eHarare bayilungisa sebeyiletha-ke. Kodwa-ke khonapho bathi bengakathatha amaphephane bathi kumele ngiye ku-DHL ngiyethenga i-envelopes ye-$5 kwenzela ukuthi khona bezafaka amaphepha amphakathi bebe sebewathumeza. Ngahamba-ke e-DHL engathenga i-envelope aphinde ngabuyela futhi e-passport office yangabaqhubela bathatha i-envelope bathatha la maphephane badinda konke banginika i-receipt yami yokuthi ngibhadele $300 ukuthi i-passport yami ibisilungile ngeviki. Iviki yedlula lakho futhi isizathu sokuthi ngiyekhaya ngangisiyabe kumama. So umsebenzi kamama wathisophelile iviki yedlula sengisithi hhayi njengoba iviki siyedlule akuthi-ke ngiyekhangela ngale passport office ngiyebona ukuthi i-passport yami siphendukile yini. Ngahamba-ke e-passport office ngathi ngifika khona ngale bangitshela ukuthi khona kule problem la maphephana ngiphenduke futhi after amalanga amathathu. Hayi lami ngithembe-ke ngibuyele ngekhaya.
Kodwa bekuphatha kuhle khona lapho?
Babekhuluma lawe kuhle sibili, you know, bengakukhathazi. Angithi lami ngangithembile ukuthi hayi bazangilungisela njengoba ngibhadala imali yami $300. Amalanga amathathu yedlula ngabeyela futhi ngiyabuza ukuthi i-passport yami siphendukile yini. Bathi hayi i-passport yakho ayihaphenduki, buya futhi after 4 days. Ngangilamaviki amathathu ukuthi ngibe ngiseZimbabwe. So iviki yesibili yedlula i-passport lokhu ingakafiki. Kwase kufika iviki yesithathu hayi lami uvalo laso lungiphethe ngoba ngase ngisithi abantu laba kusho ukuthi abasoze bangilungisele ngesikhathi njengoba bethembisile. Third week ngabuyela khona ngale udubo laseloqala-ke khonapho bahle baqala sukungiphatha kuze ngathi ngifika sengibuza ukuthi i-passport yami bhadele imali engaka. So kudla maviki amabili angayitholi kuhamba njani. So mama wakhona ngangikhuluma laye wahle waqala ukungiphendula kubi esengibuza imibuzo ukuthi kade vele wena unjani eMelika uhlalele isikhathi sonke sithi singaka. Lami kwangimangalisa ukuthi kade usingibuza imibuzo yonke leyo. Angithi amafomu ngibhalile konke ngafila konke i-problem sokuyikuyini. Angazathi ukuthi i-problem ikuyini athi ya ubuye kusasa ngenxa ye-passport yakusathi yabe sifikile. Ngabuyela futhi ngelanga elilandelayo ngathi ngifika passport yami yayingekho. Ngaze ngayicela-ke esinye isihlobo sami ukuthi sihambe sonke buza khona ngalo ukuthi kade ukuhamba njani ngoba amalanga amaye samalutshwana ukuthi niphenduke ngapha e-America.
Bengathi ukuthi inkinga yini?
Babengathi ukuthi inkinga yikuyini, babengandile. Kodwa-ke mina khonapho ngase ngiphethele uvalo ngoba ngasesesaba ukuthi i-passport yami ngayingaphumanga ifanatshini zangishiya. Itikiti lami-ke nxa ngingasagadanga kwakuzasho ukuthi somele ngithenge elinye itikiti elokuphenduka ngapha. So ngibuyele-ke lesihlobo sami ukuthi siyebuzisisa ukuthi kade kuhamba njani. Umsindo wahle waqala-ke khonapho wahle gawatshela ukuthi ngibhadale imali engaka, i-passport yami ngiyafuna ngoba sengisayelwa ngamalanga amathathu ukuthi ngibuyele. mama khona wazama ukuthi ake angivaleli ngase ngisithi ngicela ukubona umanager supervisor ngoba ngingabona supervisor yeah ngingabona supervisor uze office inye engahle sihambe ye kumaqhuzu wakhona lo ke singihlale phansi ngijele ukuthi mina ngizelapha ekhaya kuzobe kumama lokuzodlika sipassport yami ngibhadele imali yami $300 lingithembisile ukuthi ngeviki eyodwa ipassport yami iyabe isilungile kodwa amaviki amabili asedlule khathe sakusazwakali ukuthi amaphepha amangaphi so supervisor lo-ke wasethi hhayi mana ngikhangile usupervisor lo aphenduke futhi ofisini azokuthi amaphepha akho azange ufike kuhle azange linjele konke lokho so azange ngafile kuhle angaphi aletheni-ke ngilungise wasesithi hhayi sasika siwadinga then singathola sizalungisa siwathumele futhi eHarare okwaze kwanginceda ukuthi isihlobo sami singale sengangihambela so e-ofisini yama-passport wahle wathi yena uyagada ntambami franajina uyeHarare so nxa kuyukuthi abantu laba abe-passport office bathumela amaphepha ami ngo-d h l if yasasekuseni layo uzafika ema-ofisini aweHarare ngu-8 ekuseni ahlazame ukuthi alungise so wafika khona ngale Harare singabadinga amaphepha waswela so-ke khathe sengizayelwe yi-2 days
asebonakala eHarare khona
asebonakala eseseHarare ukuthi abonakale njani akwazi
kodwa lokho kwenzakala koBulawayo
khanye ngani eHarare hhayi akwenzakali kangako kodwa-ke koBulawayo ngiyafisa sibile ukuthi abakhulu bakhangelisise i-process yakhona nxa abantu bezabhadala izimali ungakhanyi ukuthi imali sibhadele i-process yakhona doesn't go through kutho ukuthi vele nomanager wakhona is involved in that process
ngoba i-customer service yalaphana vele ukhanya ngani kayikho nxa uqathanisa nxa ulungisa amaphepha lapha emelika ubona kulo mehluko
ya kulo mehluko omkhulu sibili lapha emelika vele awuhlupheki uyahambe thatha imfanekiso yakho thatha ama-form ufile uhambe e-post office bakhangele wonke umuntu ufile kuhle bakudindele ubhadale phenduke i-passport yakho through the mail
lo-ke ngunkosikazi Thembi Ncube isizalwane seZimbabwe sesihlala khonapha emelika elandisa ngokudubo lokuthola i-passport
owamazinyakhala ngoba ngijabukile ihliziwe hlungu ngoba yephukile ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lala kahle ke sithando sami ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye 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 ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye 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 ngoba nzange mbe nexesha nokuthi the day bengitshela ukuthi uyeza the day bengitshela ukuthi uyabuya ngavele ngathaba couldn't help it but I couldn't wait to hold you in my arms bekukuningi befunga ukuphila
ingoma emnandi yesiphiwa uKelvin yehle yasifikisa emaphetheleni yohlelo lwethu lwalamhlanje kunongolesihlanu ekuseni kunjenje asidibaneni njalo mbethinti asibeke ithuba elifanayo njalo ngo-7:30 ntambama lapho isevisi lethulela njalo ezinye izindaba ngolimi lwesindebele oselivalelisa okwamanje sithi libe lelanga elihle elilithukela ngoprofethi Jeremiah.